Kuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi xa ukhuluma ipova datum line uzayinanzela ukuthi iphose ichayi 200,000 imali ufanele ngayitholwa ngumuntu RTGS. Kodwa leyo vele sikhuluma ngemali nje semoyeni ngoba ungaze kathesi Greenson uyinike leyo mali. Uyathi usiya ihola after a week or a month ifika khona yabe isidlona lapho kathana. Lokho kuyatshengisa ukuthi eqinisweni imali yeZimbabwe idola leZimbabwe seliphela amandla and alisasebenzeki akusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa. Sokufanele ukuthi kubonakale ukuthi vele into azimanga kuhle and asibasoli bathwele nzima akusebenzeki la patients abasebenza lawo bayathi ukuthi lawo bathwele kanzima akulalamuntu ekhona ezibhedlela so umsebenzi wakuba nzima ngokuthi bebeqhubeka besenza umsebenzi kodwa bebona into abantu ababancedisayo ababuya bebegula abancedise kangako yili uhlubo olukhona and ayisibo bodwa iZimbabwe yonke ikhala ngokufana nayo sithina uhulumende kabona ukuthi uyatshintsha sibili amapholisi kuyenali i-oxygen eyenziwayo amaviki onke ngabolwesibili imali idola leZimbabwe nxa uliqathanisele leMelika liloku luza amandla ngeviki ngeviki so kusegcina ukuthi lalapha bethembe khona ethi hayi uzabe elamandla okuba nazama ukunqanda ukuwa kumbe ukuphela kwamandla edola leZimbabwe sokumehluli nxa izisebenzi zingala mali kutho ukuthi lawo mabhizinisi laba lokunzima ngoba phela izisebenzi zofanele zihole imali ziyencedisa kumabhizinisi ngokuthenga but asenezi ukuthenga lezo nto ufanele zizithenge futhi lamabhizinisi lawa ayehlala phansi
yiziphi inhlelo elilazi sikhuluma kanje liyakhulumisana yini lohulumente
inhlelo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions esilazo siyakunanzela njalo sikuhlonipha ukuthi iLabor Act iyasivumela ukuthi sigoqelane lohulumeni kuyikho ke unganandzelela thina njengenhlanganiso yezisebenzi sizimisela ukuba sikhulumisane lohulumeni silayo iTNF iTripartite Negotiating Forum ekhona iyesikhala ukuthi izinto zonke lezi zixoxiswane kodwa silohlupho lokuthi silohulumeni ongathi kafuna ukulalela izisebenzi oyenza intando kuyabizwa kuleyana inkundla kuxoxiswane kanti kulento evunyelanayo ingapasi kwesikhathi zonke lezi zinto esezixoxiswana khona bana ziphumeleli kodwa ke yikho phela sinanzela sesibona athi sokuzala okwenzakalayo lo okwenzakala emanesini sithanda bana sikutsho ukuthi uhulumende engakudele engakuthathi kancane kuyagcina phose wonke umuntu oyisebenze semile engasasebenzi ngoba abantu sebefika esigabeni sokuthi hayi bo lo okhulumisana siyakubona kodwa khona ngathi hayi akusincedisi yikho abantu sebesithi hayi thina ongayisikufayi kuphi vele sifile kudala yikho abantu sebezihlala bengayi emsebenzi so uhulumende le ngozi yokuthi into kayikhangele masinya aphumele solution masinya ngoba angaze aphuze ukuba nayibambise kuhle aphuze ukuthi ayenza intando yabantu ukuthi akhuphe imali yeZimbabwe afake imali eMelika siyagcina silo hlipho lokuthi iZimbabwe iyagcina isithezi khona kungasela umuntu emsebenzini ukuthi abantu abasenelisa abalayo imali yokuyemsebenzini abalayo imali yokuthi bathenga ukudla basemsebenzini abalayo imali yokuthi banciphise izimuli zabo abalayo imali yokuthi njalo benelise ukuthi bafundise abantu babo abalayo futhi imali naleyo ukuthi nxa sokuthi omnye wagula angabe ebhadala ezibhedlela abo angahamba kumadokotela bafuna yona imali yemzini phezu kwalokho futhi umuntu kathesi osehlezi labe sithi ngama-pensioners balohlupho olukhulu ngoba imali abayiholwa bavelayisa abancedisi abantu abasebenza iminyaka eminingi kodwa sebehawula ngathi nganazi basebenzi kodwa uhulumende khonapho sinanzela uhulumende ofana nayo wathola insuzo enkulu labo bantu ngoba babebhadala phela imithelo leyo ama-tax kuhulumende uhulumende wathuthuka kwaphambili ngenxa yemali kodwa ngathethi labo bantu sebakhohliwe sebaphatha kubi kasabahloniphi abantu bayadubeka imali abayitholayo naleyi eyomhlala phansi ayibancedisi